ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Hlangana kweza kwesihlwa mthwakazwa muhle ngolwesithathu mhla ka 19 kumabasa 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eleBotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko kulangale e-embassy ezidinga usizo.
Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudani, lapho uhulumende weZimbabwe akhuthazwa khona ukuthi ahlenge izizalwane zakhe.
Namhlanje kwenziwa i-vetting, abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini impela ngamanga.
Ibandla le-CCC lihlolisisa amagama alabo abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleBotswana lithi eleZimbabwe kumele liqhube ukhetho olungeladlakela njalo lube ngolukhululekileyo lonyaka uma lifisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba bezevula amabhizimusi achiyeneyo. Kubika umqondisi Dube.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Gladys Mukhawa, umabhalani kahulumende wakweleBotswana obona ezokudlelana lakwamanye amazwe, obayisikhulumi ekade singumhlonitshwa izolo ntambama eHebron ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. Unkosikazi Mukhawa uthe kuqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lonyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kahle ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Sinethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzathiya kungela kuthandabuza, ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizimusi lelizwe leZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkono Weshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele uqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also heartening to know that the Standard Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncement will be positive.
Ikula leSATAC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo selikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana labazaphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazwe uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekileyo eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi, kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho-ke angiboni ukuthi bayenelise ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo. Kanti-ke lukhetho akulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilo abalunqobayo, olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho-ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba balwesaba kakhulu lolo khetho.
Kusenjalo umgomo weshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi uthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, kodwa uthi lokhu kudalwa isiyeso zenotho ezethweswayo leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that were imposed on us had a lot of our young people coming to look for
it. Izinto zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni. lizodinga ukuziphilisa akula muntu ongabasola esekushoyo ukuthi abantu bengakhosa lapho okulenkaba yabo khona
ukuthazelela uzibuse Habron uyicebile Malaba uthi kuningi abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile
kufanele inkululeko sikhona empeleni ngoba kudala lokho esikubona bekungekho ukuthi sibe freedom yokukhuluma lokho esikukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza I mean ngizinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto in general nje but also ngiyakubona lapho ukuthi khona kwezinye izinto asinayo yona leyo independence esiyifuna kodwa ngethemba siyofika khona.
Ocubungula ngezombusazo omnuzana Zenzomoyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse.
Manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale lanamhlanje. Labo esithi thina ba sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo
bekulabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi intambo bakwamanye amazwe abasebenzela kwele Botswana iziphathamandla zeZimbabwe le Botswana zisebenzise umbuthano lo ukuqonqosela ukuqatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi athathe amanyathelo okuhlenga kumbe ukuvikela izizalwane zakhe ezihlala kweleSudan lapho sokuqhamuke khona impi eqale esigodlweni salelo lizwe iKhartoum kumalanga amahlanu adluleyo. Ukulwisana phakathi kwenhlangothi ezimbili zebutho lokhu bekuqhubeka esigodlweni namuhla. Amabhomba edubuka ndawana yonke njalo kubonakala lezakhiwo ezitshayo. Amazwe agoqela ele Japan lele Germany azise namuhla ukuthi aphakathi kwemizamo yokuhlenga izizalwane zawo. Abalwisanayo kulimpi zinhlangothi zebutho ezimbili. Kolwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube uthi uhulumende weZimbabwe laye kumele athathe amanyathelo.
Ngobunzima obuseSudan lokho esikhangelane lawo sokuloko kwaqala ukulwisana phakathi kwama-generals la ayo ahlutshula umbuso lokho esikubiza ngokuthi i-coup d'etat. Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko khona ngabe e-embassy ezidinga usizo. Ngoba kakhulu nxa ukuthi kuyeke kunje nxa kulezimo ezifana lezana lezi abantu ababedinga usizo kakhulu kuvame ukuthi basebenzise ama embassies ayiwo adlulisa umbiko masinyane kohulumende okuyiwo umsebenzi wawo ama embassy asemazweni ahlukeneyo. Kodwa ke ngokunjalo futhi ngithemba ukuthi labo abantu abakhona ngale izizalwa zeZimbabwe eseSudan bakhona ama influential people abahlala labo khona ngale within the community besides ukusebenzisana le embassy abengenelisa ukuthi nqa bengayeni uhulumende axhumane labo khona ngale abantu esazi ukuthi ngabantu abavame ukuthi babe ngabadlulisa imilayezo noma nqa ukuthi khona imbiko edingakala ukuthi idluliswe phakathi kwabantu lohulumende noma isiya kuma embassies ngabanye abantu njalo bangabasebenzisa bona labo ukwenzela ukuthi kuzwakale noma kwenelise ukuthi kubonakale ukuthi bakhona yini abaZimbabwe abadinga usizo bahambe baye kwenyulwa bayekhitshwa kulo bunzima lobo bukhona ubuseSudan.
Indaba yokuhluthuna intambo zombuso leDube siyazi ukuthi abalwisanayo laba abakhokheli benhlangothi ezijiyeneyo zebutho bahluthuna intambo zombuso kwasekuqaleni kathesi sebesilwabona bodwa. Zimbabwe siyazi ukuthi ngo 2017 ibutho lahluthuna elalo intambo zombuso lagenqula umgabe. Kunesifundo yini esingafundwa iZimbabwe nxa sibona okwenzakalayo kwele Sudan?
IZimbabwe baba uNkomo fanele ukuthi ifunde kakhulu ukuthi indaba yokuthi kuhluthunwe umbuso into engalunganga, ngoba izala izinto eziningi. Izala i-civil war efana lama-civil wars esesiwabonile kwamanye amazwe amaningi. Nxa sithi siyakhangela kusuke kuwukuthi lelo lizwe kwaqala kanjalo kwahluthuna umbuso, kwathi ngemva kokuhluthuna umbuso kwangasavunyelana kuhle, ikakhulukazi khona ngala ama-general kwagcina sekusiba yiwo agcine omunye sesiba leyakhe i-faction, omunye wabe leyakhe i-faction, osekucina kusenza ukuthi kube lama-civil wars esigcina sawabona echiya abantu abaningi behlulukelwe kakhulu, abanye abantu abaningi sebefelwe izihlobo ngento engafanelanga, sekusiba le civil war, into engasalunganga eminyakeni yakulamalanga. Ngoba ilizwe leZimbabwe njengoba silikhangele lilizwe elisadinga intuthuko eningi engakhangelelwanga, ukuthi ngitshola kancane kube lento engadistructa ilizwe leZimbabwe libuyisele impilo yezizalwane zeZimbabwe egangeni njengalokho esakubonayo ngesikhathi sempi.
OMelika lamanye amazwe siyabona ukuthi bazama ukulamula inkunzi ezilwisanayo lezi ezilwayo. Singabona iphela leyo mpi maduze yini, njengoba sike sabona kuthiwa sokuvunyelweni ukuthi hayi kubekwe phansi isikhali, kodwa siyabona lokhu ezikhala zisiya phambili.
Ilizwe leMelika angiboni ukuthi lingenelisa ukuba ngumlamuli kulomvukela, ngoba esikhathini esiningi silokubona ukuthi ezinye izinto iMelika ilokulwisa ukuthi yelamula, kodwa kugcinele kugcine kungasahambi ngendlela efaneleyo. Engiboni ngathi ilizwe amazwe awe-AU noma ngithi labo SADC lamanye nje labo ECOWAS yiwo amazwe angathi mhlawumbe anga-intervena abangayenelisa ukuthi bathi ukuthola i-solution babe ngumlamulankunzi kulokho okwenzakalayo.
UMnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekwele bhilithane sixhume isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Livit Mugejo, ukuze sizwe ukuthi kulamanyathelo asethethwe iZimbabwe yini ukuhlenga izizalwane zayo kwele Sudan, kodwa wathi kumele sikhulume lesigodlo seZimbabwe khona le kwele Sudan. Imibuzo esiyithumelelo leso sigodlo ayikaphendulwa. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, i-CCC, namuhla lingene kusuku lwesibili lokucubungula amagama amalunga alo asanda kukhethwa nguZulu phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection process, afisa ukuncintisa kukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kwaBulawayo, uMnumzana Sweven Chiroza, uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting, abantu baletha amaphepha kwesibili, ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
UNkosazana Thokozani Khuphe, ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni se-Umguza, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njengoba likwazi ukuthi abantu banominethwa, bathi sebenominethiwe kathi sebebuya-ke sebezofila ifomu yama-credentials abo, lokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo, bebisa ama-CV yabo sesikuhlanganisa-ke sesikubeka. Uhlelo luhamba kuhle omunye umangalisayo siqalisa izolo namhla sulethemba elokuthi kusiyatsha u5 siyabe sisiqedile abantu babe sebeqedile
elinye njalo ilunga lesicc umnumzana Gideon Shoko obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo uthi uhlelo lolu lulakho ukugcitshwa namuhla kobulawayo
vetting officer, I mean responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni ezikahulumende, that is local government, le national government. Lapha silama vetting officers angu 3, silo mama oyedwa umfundisi, njalo lo munye ongumfundisi wabuSwanda, lami. Hayi ukukhulisa lo khamba ukukhesivile. Yes, kangile ukuthi namhla ngo 5 o'clock.
Obesamukela incwadi zamalunga eCCC eMatobo, umnumzana Abednico Bebe lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu.
Siku-triple C kade sikulohlelo lokuselecta ama-candidates yesu lezinezipezu kalo kathesi. Kwenziwa ilizwe lonke, so far mina lapho kade ngisebenzela khona eMatobo hayi kuhamba kuhle sekile akuna problem.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Mthupha usola indlela ibandla le-CCC eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila.
Sekuthiwa kule nomination ngubani ozanominator. So sekukhanya ukuthi bona labana vele uwa sithi esithi abasezikhundleni bona labana ama-MPs avela khona yibo abayabe le-information yibo abayabe lolwazi bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo yonke information ikibo yibo bazinominatayo for instance ngingakhuluma ngendawo esema reserve ngathi ngike ngaba khona ngeza ke ngikhulume ukuthi kungaphi kwele Matabeleland North bekanye abadala leke bedidekile ukuthi asikabi kwazi ukuthi mbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni kodwa
ibandla le-CCC lakhetha ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kulokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries. Kobulawayo kulezigaba ezilithumi lambili leziqinti ezingamachumi amabili lasificamunwemunye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba eCameroon lithi lilwisana kakubi lamalwe cacha eBoko Haram. Lithi amalwe cacha la asebhidlize imizi eminengi duzane lomngcele walelo lizwe lele Nigeria. Ele Ukraine lithi selithole izikhali zama-Patriot missiles adingwe kwele Melika. Ilizwe leli lacela uncedo lwezikhali lezi ukuze lilwisane kuhle lele Russia. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa loNkosazana Victress Matutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokoto. Uxoxa ngohlelo lwabo lokuncedisa amankazana.
Ngibonge Dube, njengenhlangano yeZim Imbokoto siyazakala kakhulu ngokusiza ikakhulu ezikoleni zemaphandleni ekhaya eZimbabwe. Lalo basiza ngela South Africa kodwa sisiza kakhulu abantwana emakhaya eZimbabwe. Ngikhuluma nje mhlaka-8 April ngoMgqibelo. Inhlangano yayimisiwe komunye umcimbi wathi khona owenduna uDakamela phansi enkanye. Siyinhlangano besihambile khonale. Njengoba sikhulumisiwe sacabanga ukuthi njengoba sikhulumisiwe ngeke sihambe sile ngesizandla. Then abo mama even the sugar and jelly, the sugar abo mama and the kunalari thing of Katanga Lut, the hamburgers petri, amateur, the sugar kunalari, that is the petri, the sugar, the vanilla, a masantar petri, the millions of Anto and Amanto and the Rabola, the corn, the apple, a masantar petri, a little bit of the story to the king, the water, the bonnet family, the little country, the sugar, and the shrimp, the little to Menaco, the chest is one to Amanto and the masantar petri, the salad of the Abuela food. The second Sagan nine is the little share of the Sia, a school is the king.
Yes, ngathi konapho ke belilandani esikolo leso.
Okay, bese vele sibe sihlelo lethu lokuthi sihambise ama sanitary pads. Lokuyise kuyisikhathi sokuthi sihambise eKZ. Ngoba sike member yeKZ la khona efundise Sebastian. Esikwenzayo ukuthi amalunga wonke silawo anikeza back to indawo abakhulele kizo ngakunikeza ama-sanitary pads. So ilunga liyakhetha ukuthi hayi mina ngikhulele endaweni enje, ngifunde endaweni enje. Ngoba sekulithuba lami ama-sanitary pads awahambe lapho engifunde khona. So eKZ sihambisa i-Saint Sebastian lapho kufunde khona omunye wamalunga ethu usithole kuhle Malaba owakhona ngale endaweni yakwaMalaba.
Balamukela njani khona ngapho lapho elihamba khona abantu ezigabeni ezijeneyo?
Ngokuya lokho sikhula ukwamukeleka kwakhona kuya lokho sikhula lakho kusiba kuhle kakhulu. Ngangingabeka ukuthi eKZ kade siye khona eSaint Sebastian samukelwe kahle kakhulu sithole silungiselele kakhulu. I-SDB ikhona, umlisa wendawo uSigangatha ubekhona, amashobhu wendawo wonke ekhona, ama-village health workers, izakhamizi, ama-teacher. Siyamukeleka kahle kakhulu, abantu basala bebonga benoma kakhulu umsebenzi esiwenzayo nalokho esikwenzayo ukuthi sinikeze abantwana ama-sanitary pads. Abantwana ngikhulume ngabo, abanye nje vele uthole ukuthi umntwana umbuzo ukuthi i-sanitary pad yalazi athi vele into engingayaziyo uzaqala ukuyisebenzisa ngoba sesifike nawo thina njengenhlangano yembezulu yembokodo. So lokho nje kukodwa nje kuyasibona ukuthi mthe sikwenzayo abantu kuyabajabulisa njalo kuyathinta impilo zabanye abantu.
Lina liwathola ngaphi ama-sanitary pads lawa?
Engingakutsho ukuthi inhlangano yembezulu yembokodo inamalunga. Esikwenzayo okokuqala indlela esikoleka ngayo ama-sanitary pads ukuthi ngenyanga masisiya emhlanganweni, sinomhlangano esiwenza kanye ngenyanga kanye ngenyanga. Masisiya emhlanganweni ilunga lelunga kumele libuye liphethe amaphakethi ama-sanitary pads amathathu ngenyanga ngenyanga. Bese kusiba lapho ukuthi siyaphuma kuhambe sicela kulaba abasicela kibo ukuthi sicela ama-sanitary pads. Kwesinye isikhathi siyokuya emamoli siye kumantela sicela kuye wonke umuntu ophuma emoli ukuthi hayi besicela iphele le-sanitary pad. Sizama ngazo zonke indlela ukuthi indlela esiwaqoqa ngakhona lapho nje esibona kule thuba lokuthi lapha singathela ama-sanitary pad siyangena siyacela ebantwini. Into engiyithandayo ukuthi abantu masicela baningi abantu abasisapotayo kakhulu amakhampani amaningi ngabala nje ukuthi sibe amakhampani amanye nje sikhula futhi siyahamba bebe bebhokisi abasinikeza lona abasinikeza le-transport yokuthi siye lapho siyakhona konke lokho nje sikunikeza lixhaso elivele ebantwini bakithi.
UNkosazana Victress Mathuthu ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo obexoxo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amabandla okholo lesiKristu athi aloke eqhubeka ngomkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa emanyene lenhlanganiso ezizimeleyo. Amapolisa athi asebuphe abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5245 iselokhe esungule umkhankaso wokubopha abaphatheka ekuthengiseni lekusebenziseni lezi zidakamiswa. UNkosazana Rumbizai Mbewe obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso kugatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uchasisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-ANA program leyokuthi sizama uku-raise awareness kubontanga ukuthi ngifana siyeshisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengama-church sengele phezulu kube yithi esiqalisayo because amayethu lawa asema-church ethu. So it's easier, kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni. Then thina njengezimo zi-Christian Alliance silama seats such as in the area of the same as well. Now, what can you do? It's probably the only shield of the really awareness in the areas of our own each other. Please, Emma Lang in Lapa, a machine, a machine, the Kangle, which probably awareness can be in here. But in July, the Mazi, the which come on a single Lama, it was a sister, Ninjela, Ava, Ezzy, Ezzy, just when I plan over the. And yes, I just see a community line or in the Sunday at least. So I'm sure my results come as a Puma movie, but if you don't die, it is successful than you access to my areas. No, we are scratched. I was the same results
at Tangit. I'm sure.
Yes, I could not love you, but can I in the honor of this is a shield? But you could the same category, Alanisang and Alabama, want to our favorite already in treat. And Uti is the same, Alabandavangali, it's a process. No, I saw one day, but yeah, when I was a little shaman, I was a
little bit of a
little bit of a as we tell you, as we large, you see, Silana, the Lavanda Serena, like Ama referral patries, which Abadi Savuna would go to school, a Jesuit, then we refer them to Ama institution, the Swanagan, the Abanotis, like for a counseling, even Abani, other things, the Serena level, they've been trained to get into counseling, so I will also refer them to. I'm a pastor, I feel that I have to get counseling. Besides, we have to come to some point, but we have a counseling session. Then, I want to learn my referral papers to end the end of the conversation.
Long Kosazana Rumbiza Imbewe, obonango wethulwa kwemibiko yenhlanganiso zabatsha kubandla leZimbabwe Christian Alliance. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngozibuse onanzwe eZimbabwe izolo. Nxa lifuna ukuphatheka kulolu hlelo lifake imininingwane yenu ekhasini lethu le VOA Ndebele lingaya njalo ku VOA Shona. Sizikive ngevezihamba phambili. Elebotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe olungeladlakela. Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudan lapho uhulumende weZimbabwe asekhuthazwe khona ukuthi yahlenge izizalwane zakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lihlolisisa amagama abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.